Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 27 kuzivandlela 2018 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Imuli yesiphatha amandla sokatsha lwabacuphi esibulawe libutho ngesikhathi lihluduna intambo zombuso onyakenye umnumzana Peter Munetsi yenze isikhumbuzo sakhe namuhla.
Ngiwuthanda kakhulu umsakazo ngoba ufundisa inhlelo ezijiyeneyo, inhlelo zokwakha, inhlelo ezomba ngazwe.
Umsakazo weStudio 7 ufikisa iminyaka elichumi lanhlanu njalo abalaleli bethu bathi bayawuthakazelela. Liza kuzwa ukuthi siliphatheleni lamhlanje kuhlelo lwabesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imuli yesiphathamandla sogatsha lwabacuphi i-CIO esibulawe libutho ngesikhathi lihluthuna intambo zombuso kuhulumende kamongameli Robert Mugabe nyakenye umnumzana Peter Munetsi yenze umkhosi wokumkhumbula eHarare namuhla. Bekulokufuthelana okukhulu kulomkhosi njalo abakhulume emkhosini lo ikakhulu abemuli bebesesaba ukukhuluma bekhululekile. Nakanelwa ukuthi kungaba kulabantu abanengi ababulawa libutho ngesikhathi lihluthuna intambo. Amanye amalunga edale lephalamende athi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele azechasisa ngomonakalo owabakhona ngesikhathi ibutho lihluthuna intambo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Into esuphayo yukuthi ngasikwazi ukuthi abantu ababulawa ngamasotsha ngesikhathi sonesi bethatha umbuso kumgabe bangaki. Kodwa okusobala esikwaziyo yukuthi lokhu abakutshela umhlaba wonke jikelele ukuthi akula muntu owafayo ngesikhathi behluthuna umbuso kumgabe, hhayi akusiqinisa. Kungesiqinisa kunjalo ngiyakwazi njalo lokufakaza ukuthi kasuye yedwa umnesi ofileyo ngesikhathi sonesi kuthathwa umbuso. Ukhona omunye wamadoda obeyibodyguard kamgabe owakhele esilobela lowagwelu Eric bamdubula umfowabo wasuka lapho esiyamngcwaba ekhaya. So baningi abantu abafileyo ngesikhathi sokuhluthuna kombuso la.
Ukula malunga edale lephalamende athi uMnangagwa kumele avizwe edale azechasisa ngomonakalo owenziwa libutho ngaleso sikhathi, umbona evuma?
Into esenginanzelele ukuthi undoda Mnangagwa ihlonikalazo. Ulakho ukuthi angavuma njalo ulakho ukuthi engala.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya yincwethi kwezombusazwe. Umsakazo weStudio 7 namhla ufikise iminyaka elichumi lanhlanu usunguliwe 15 years. Sizitshayela ihlombe. Umsakazo lo usungulwe emhla ka 27 kuzibandlela ngo 2003. Abalaleli bethu bathi bayasithakazelela njalo basikhuthaza ukuthi siqhubeke sibapha indaba ezimqotho.
Mini igama lami uEke Moyo. Ngiwuthanda kakhulu umsakazo ngoba ufundisa inhlelo ezijiyeneyo, inhlelo zokwakha, inhlelo ezomba ngazwe. Ngumsakazo okwanisa ukuthi abantu babe lolwazi lokuthi nxa lapha abancindezelwe khona babekwazi ukuthi kumele bayenzeni. Ikakhulu ezomba ngazwe ngoba ababusayo bengasoze bakhuluma iqiniso njengoba linjalo. Kodwa iStudio 7 ikhuluma iqiniso njengoba linjalo, njalo yenza abantu bahlakaniphe, babe yazi ilungelo labo, babe yazi izinto abangazenza ezingabanceda. Ngumsakazo oqakathekileyo empilweni yabantu ongamelanga uze abantu bawuswele.
Ibizo lami nguJuliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso othiwa yi-Women Development Association in Zimbabwe. Kimi nga asi-Studio 7 ibingasoze yaziwe kangako, kodwa ngokuthi kule Studio 7 enika omama ithuba lokuthi labo bakhulume, enika inhlanganiso ezinjenge-Hodas ithuba lokuthi labo bakhiphe imbono yayo, isingiphakamise kakhulu, iphakamise labomama. Imbono yabomama isizwakele, omama labo sebebe namathuba okuthi bazwakale bekhuluma e-Studio 7, ngoba amanye ama-members ethu bake bafonelwe i-Studio 7 nabo batsho okusemoyeni yabo ngembono yabo ngokubona kwabo impilo, ngokubona kwabo okubahonqolozeleyo.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 bethakazelela kanye lathi ukufikisa kwethu iminyaka elithumi lanhlanu, 15 years. Lamhlanje siyalikhuthaza abalaleli bethu ukuthi liqhubeke lisisekela lilalela umsakazo ngowenu. Kuqhutshwe ikonsathi yezokholo koBulawayo lamhlanje engenwe izinkulungwane zabantu ngenjongo yokukhuthaza uZulu ukuthi ebhalisele ukuvota ngobunengi. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ikonsathi le yenzelwe eLarch City Hall, njalo ingenwe izinkulungwane zabantu asebebhalisile ukuvota. Ababhalisayo laba yibo bodwa abakade bevunyelwa ukungena besebenzisa iphetshana eliphiwa umuntu engabhalisa kumbe i-receipt ngesiNgisi. Bekulendawo njalo yokubhalisa e-City Hall lapho umuntu obethi engabhalisa esuke evunyelwe ukungena egigini leli. Usekomichi wezek umnumzana Qhubani Moyo uncome inhlanganiso ye-Women Institute for Leadership Development ngokuqhuba lolu hlelo.
Inhle kakhulu ngoba siyabona abantu beze ngobonengi babo kusetshenziswa i-creativity ye-Women in Leadership Development. Siyabonga uSamu Khumalo le-team yakhe, initiative enhle kangaka.
Ilunga ledale lephalamende lakoBulawayo elingene likhonsathi unkosazana Nomvula Mguni uthi uyajabula kakhulu ngenani labasakhulayo asebebhalisile, wakhuthaza ukuthi abangakabhalisi benze njalo.
Nxa ngiyakhangela especially namuhla ontanga baningi, baningi kakhulu and ngiyababona ukuthi bayakholisa futhi benze kuhle ukuthi phandle laphana kulama proof of residence.
Umqondisi we-Women Institute for Leadership Development unkosazana Samkeliso Khumalo uthi uhlelo lolu bazaluqhuba njalo emathebheleleni South lemathebheleleni North, bekhuthaza abangakabhalisi ukuthi bebhalise. Abaculi abaphatheke ekonsathini le bagoqela unceku i-Gospel Unplugged, i-Women of Valor kanye lomhlabeleli wase-South Africa olodumo uLebo Sehobela. Ngimele i-Studio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesingezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukusela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku shortwave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolesihlanu ngo 8 p.m. ntambama.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi umthetho obunjwayo ophathelane lokusebenza kwamankampani kahulumende kumele ukubeke sobala ukuthi zizajeziswa kanjani iziphathamandla ezizatholakala ziphatheka emsebenzini yenkohlakalo. Kubika uBathabile Masuku.
Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshelwe koBulawayo izolo ngamalunga edalele parliamente akukomitee ye finance and economic development ngenjongo yokuthapha imbono kaZulu phezu komthetho ophakathi kokubunjwa owe public entities corporate governance bill. Abakhulume emhlanganweni lo bathe kuqakathekile ukuthi umthetho lo uveze obala ukuthi amakhampani kahulumende kumele akhokhelwe njani ukuze kwenqatshelwe inkohlakalo. Omunye wabo yisakhamuzi uJustice Zwayitha.
Ibhili leli mbonani ikudlala ngesikhathi ngoba alilako okuningi okubambekayo okungasenza ukuthi sithi hayi for sure i-corruption izaphela elizweni.
Umnumzana Zwayitha uthe njalo umthetho lo kumele ukubeke sobala ukuthi abesifazana labo kumele babe lezikhundla eziphezulu kuma-board amakampani kahulumende.
Akucace ukuthi bangaki omama bangani bazafaka kuma-board nalawa kukhanyani ngobaba bodwa bangani ba-favor bathandeka ukuthi bafakwe kombana endaweni eziyana.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Sithabile Hlongwane uthe amalunga ama-board akumelanga akhethwe kodwa kumele aqhatshwe njengazo zonke izisebenzi khona azazizwa elomlando wokusebenza ngobuqotho.
Ifunxa kungathi umuntu aziyele yena esiya apply. Of course uyabekwazi ukuthi even esenza ama mistakes uyabekwazi ukuthi there are some other people who are looking at him abamkhangeleyo azayesaba la.
I-Public Entities Corporate Governance Bill ithi omabhalane bamakampani kahulumende ama-permanent secretaries akumelanga babe ngama-board members amakampani la. Ithi njalo umuntu oyedwa kamelanga abe lilunga lama-board amakampani kahulumende edlula amabili. Yenqabela njalo abakhokheli bamakampani kahulumende ukuhlala ezikhundleni okwedlula iminyaka emihlanu. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafowembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela.
Izakhamizi ezisemaphandleni ezansi emandebeleni lokhe zihlangana lendubo ezichiyeneyo lapho zisiyabhalisela ukuvota. Kubika uAlbert Ncube.
Isabelo sezansi emandebeleni silabantu abazinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 356,000 abalelungelo lokuthi bavote ukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa kunyanga ezinhlanu ezilandelayo njalo iningi lalaba bantu lisemaphandleni. Okwakathesi sekubhalisa abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amabili lamathumi amabili lasithupha 226,000 okutho ukuthi abedlule inkulungwane ezilikhulu lokhu bengakabhalisi. Abantu abazinkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu 3,500 sebebiselwe emuva lapho besiyabhalisela ukuvota ngezizathu ezibhalisa ukungabi lesithupha. Unkosazana Sikhangezile Ndlovu osuke edewe natisa ngomunye walabo ababiselwe emuva njalo uthi sedelile ukubhalisa ukuvota ngoba kungumthwalo ukuthi athole isithupha ngemva kokubhujelwa ngabazali.
Siyaswela ukuthi senzeni ngenxa yezithupha zinalezi ngoba ungafika ngale ezithupheni bayadinga izinto eziningi kakhulu. Njengami nginje angilasithupha, ngithi umama wami wathona vele engalasithupha. Banje ukuthi hambe kuya lo lesihlobo sakho, hambe kuya lesihlobo sikamamakho, mina ngazi umama wami.
Unkosazana Sithembiso Juma layo osuke natisa uthi okunokwenza iningi lezakhamizi lingayibhalisa ngumango omude abahambayo labo besiyabhalisa okudala ukuthi asebegugile bazihlalele emakhaya.
Ngihamba ngisuka kimi lapha 7 kilometers, so mina ngakwanisa ukuhamba kodwa abantu abadala bakwanisa bebelokhu bekhala nge-transport ukuhamba. So abanye bakhalezwa ukuthi kuyafaka iPVR lapha eduzane kwabalesitulo.
Unkosazana Siphiwe Mahlathini uthi kwenza inani lababhalisayo libe phansi ikuthi abatsha kabaluqakathekisi udaba lokuvota, njalo kuyadingeka ukuthi bakhuthazwe ukuyabhalisela ukuvota.
Endleleni evillage nanzela ukuthi abantu abaningi bezoregistra ukuvota, nanzela ukuthi abadala la abomama nabobaba bebesiza bezoregistra ukuvota, nethatha izincwadi besiyaregistra, but olutsha nanzela ukuthi hhayi abaningi bakhona abahambanga bayaregistra ukuvota. Manje iyaxoxisana nabo abangasifisa ukuthi sivotelane.
Unkosazana Anele Mnyandu yisizalwane semawabeni esizancintisa kukhetho lwabameli bedale lephalamende eMzingwane phansi kwebandla le-National People's Party. Uthi izakhamizi azibhalisi ngoba zisethiselwa ngabalandeli bebandla le-ZANU-PF.
Kulezi kanye phakathi kweMzingwane ezihamba zisethusela abantu, bahamba bethatha inombolo zamaphetshana obufakazi bokubhalisa, betshela abantu ukuthi bazasebenzisa lawo manombolo ukuthi bazi ukuthi ubani lobani uvotele bani ngesikhathi sokuvota.
Inhlanganiso ehlolisisa ngokukhutshwa kokhetho eZimbabwe Elections Support Network iZESNI iphakathi komkhankaso wokuhuga uZulu ukuyabhalisela ukuvota, njalo ihamba ibhoda labahlabeleli abalodumo kanye logatsha olubona ngezokhetho iZEC ibhalisa uZulu. Kuvike edlulileyo ibiseGwanda lomhlabelelo lodumo Clement Magwaza leqembu leVictory siyanqoba, njalo uZulu ebabhalisela ukuvota. Sihlanganele unkosazana Mary Banda olemnyaka kuzalwe ngamathuma esikhombisa lanhlanu oyedluleke ukubhalisa ngoba ezalelwe kwele Malawi kungenani lokuthi seke wavota kuleli phambilini.
Mina nti i-birth certificate anila, i-birth certificate yami iyalahleka kodwa kaninila uyeMalawi hamba njani? Mina isifiso nilazo ukuthi mvote phezulu ukuthi nilapha eZimbabwe, angikwazi lapha kufuneka uJehova angenele.
Umfundisi uZebhediya Gobodi we-United Apostolic Church eFrancistown, yena olomama oyisizalwane seleBotswana uyenelisile ukubhalisa kodwa uthi ufuna uhulumende kuleli ezobavotisela kweleBotswana.
So besicela ukuthi ungawakwanise kulo namabhokisi abantu bavotela ngawo outside eZimbabwe.
Umnumzana Vincent Ndlela ngumgcini sihlalo wezesini ezansi eMandebeleni uthi okunokwenza inani labantu ababhalisayo libe phansi ikuthi ningi kulesi sabelo liphetheya kwele South Africa laseBotswana. Undlela uthi udubo lumqoka ngolwezithupha.
EBrunaburg basitshela bathi kababhalisanga ngenxa yokuthi kabalazithupha, so sasesisiya irejistri sababuza ukuthi kuyenzakala yini ukuthi babuyele kugrawund ukuthi abantu babhalise kutsha, bathi bazawukhangelisa babona ukuthi bakwenza njani.
Ozaphethe isihlalo sikaChalimana weZEC ezansi eMandebeleni umnumzana Rapson Noni uthi kusadingeka ukuthi uZulu kulesi sabelo afundise azwisise ngokuqakatheka kokuvota. Ngingu-Albert Ncube owendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Siyabonga jahala kithi Albert Ncube esipha uhlelo lwezemaphandleni. Siqhubeke ngohlelo lwalamhlanje singene ekolwa besifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo siqoqa lo nkosazana Vimbayishe Muswaburi, yena okhankasela ukumela iBulawayo South edalele parliamente. Siyakwamukela kuhlelo.
Alright.
Yiziphi inhlelo oziqhubayo khathesi eziphathelane lomkhankaso wakho?
Hayi, ngiqhubekela phambili kakhulu ngoba kulezinto eziningi ezifanele zilungiswe. Okwakhathesi ngikhangele kakhulu, ngisebenza kakhulu lezikolo ngendaba ye-teacher pupil ratio ukuthi sibone ukuthi singasiza njani abantwana bethu ukuthi bafunde kuhle kulesi sigaba.
Kuyini okukhangelayo kulolu hlelo obekuvele kuyingxaki njalo lifuna kwenziwe njani?
Into eqakatheke kakhulu ekufundeni komntwana yikunikezwa i-attention yonke ngumbalisi. Kodwa nxa abantwana befika ku-50 ngombalisi oyedwa, umntwana ugcine engasatholi amela kuthole ekufundeni kwakhe. So into esikhangele kakhulu ukuthi sibone ukuthi singasiza kanjani thina ngomphakathi wethu ngapha kwaLebulawayo South ukuthi sibone ukuthi singasiza kanjani ukuthi sisize izikolo ukuthi bathole even ama assistant angabancedisa emaklasini lapho ukuthi bafundise abantwana kuhle abantwana bathole i-education yabo enhle njalo bakhona ukuthi bapase kuhle into yokuqala esiyilungisayo esibili esiyilungisayo sibone ukuthi izibhedlela amakhuma nengakhulu izibhedlela zilokuqakathekisa kakhulu ukuthi nxa umuntu ebuya egula engalamali yokubhadala naleyo yokubonwa ngabambone so yinto esikhangele kakhulu emakliniki ukuthi sibuze ukuthi kahle kahle into eqakathekile ukuthi nxa umuntu ebuya egula kufanele ekhangele njalo anikwe yena lo i-care ayidingayo ngalesi sikhathi and kulenkinga eziningi ezifana lokuthi omunye umuntu uyabe lemali ekhadini lakhe le-bank kumbe le mali ku-ecosystem kodwa amakliniki angathathi wona lawa ama-form of payment so sifuna ukubona ukuthi abantu bayasizwa kude kulesi sigaba ngaleyo ndlela ukuthi simele umphakathi ngale kwabe-council
lisebenzelana lobani njalo kukhanya kuzaba lobubelo yini
ngiqalisa ngamacebo njengoba ngingakangeni kuparliament ukuthi ngingaba lamandla okuthi kumbe ngenzeke ukuthi ngicele i-government ukuthi isize izikolo kodwa njengoba ngizileni-candidate ezimele yodwa so into engiyenzileyo kubuthanisa ama-ex-students awezikolo eziningi abasemadiaspora ukuthi sibone ukuthi singayenza yini ngendlela eyokuthi sincedise thina ama-ex-students abayenelisayo ukwenzela ukuthi inkinga zona ama-problem ona lawo anjalo ayenelise ukudluliselwa phambili ukwenzela ukuthi abantwana bafunde kuhle emaklinikhi nje into eqakathekileyo ukuqala ngeyokuthi ngihambe ecouncil ngiyecela ukuthi baphangise i-program yabo yokuletha ama-swipe machine okuletha i-ecocash payment ukwenzela ukuthi umuntu angabiselwe endlini ebiselelwa ukuthi kuthiwa kala $5 cash njengoba silama-crisis awe-cash ezimbabwe
sikhangela wona umkhankaso wakho lawo uqhubeka kuhle yini njalo uyaluthola yini usekelo sebekwazi abantu
ye abantu bayakwazi kancane ukungazi bangazi njengoba vele ngingumntwana okukhule khona lapha so nxa ngihamba ngisiyakhuluma nabo hhayi bayazwisisa kodwa balezikhalazo zona lezo sengivele ngisebenzisana lazo balezikhalo zokuthi kulabafana asilama-problems wabiza ngesikhiwa ama-drug problems senze njani ngalaba abantwana akula ma-drug rehab akula ndlela eyokuthi singabasiza ngayo njengoba kungela employment so balezikhalazo zabo zona lezo abakutshela ngazo so ngicina hhayi ukuyemukelwa sikiyemukelwazo
leyo valaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Vimba Yishe Musaburi okhankasela ukumela iBulawayo South edalele ePhalamende kukhetho oluzayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni kuhlelo lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Star singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Linga lichona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje ke sixoxa lomela ibubi edalela eParliamente unkosazana Lwazi Sibanda. Sikhuluma ke ngodaba lwendlala esigabeni sakhe lapha ukuke kwaba lomsindo ngemva kokuba Abasekeli bebandla le MDCT abathi bona bahlala bencitshwa ukudla behluthune isaka le rayisi behluthunela labo abayabela abantu ukudla. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhle.
Yebo Christine.
Ye ungasitshela ukuthi kuhamba njani esigabeni sakho lapha? Sizwa kuthiwa kuke kwaba lodubo lapha kwezokuwabelana ukudla. Yinto ehlala ikhona yini kumbe yinto eqalisa?
Khona ngathi kuhlala kunjalo but lokhu kuqala izulu. Kufonelwe uThekile Khuphe esesiganda esigabeni sebubu esithi kubuya imota yazobaholisa kuhle kuhle sili-fertilizer. After uholeni kwabe-fertilizer kusukuya enye imota kathi gcwele irayisi. Imota leyo yakhanya ke ingasafuni ukunika abantu bonke irayisi yana isinika abantu abenjani ikhefu. Yikho kokuchithekile sesithi no angeke linike abantu bezanupiyefu lathi sinambile ukudla sikufuna. Yikho bahamba ke bathatha isakalelano yerayisi ngamandla. Yikho umuntu ade ehontsha kanye wasebaleka ke okhanya kade ngiyo okhethe lokuthi kunikwe abantu bezanupiyefu. Ngomunye ujaha wakhona ngalebo bothiwa nguDouglas angikwazi ukuthi yini kuprovinsi yezanupiyefu.
Wena umumo unjani khona ngapho ngendlala? Ngiyabona uyakhuluma lapho ukuthi labo bantu bebesithi labo balambile. Unjani umumo?
Lonyaka sike kuhulumende kumele angenele angazakhangeli nganxanye ekhangeli ukuthi athi injani iPF. Lonyaka yindlala enyembi ngoba emasimini sekutshile.
Manje abantu baphila njani khona lapho nxa emasimini kutshile kungela mbhida leyani yakitholakali kakhulu ngesikhathi lesi?
Sokumele khona abalawa wabele ukuthi abuye eholo nxa bezile beholisa bazazuze benza into yabo enketa betshazi. Nabanye abanezimali zabo bathengema ezitulo njengoba isiye emaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaema organization la webuye ezoncedisa.
Manje wena ngokubona kwakho ubona ungani kusiyafika okuphela komnyaka kuyabe kunjani la?
Kaba kusiwe sibili Chris Gandhi nxa kungasakungela uhulumeni abantu bazosizana ngakuthiya lezi dumbo zizabakhona.
Zona izifuyo zinjani, ziyacuba yini?
Hayi, izifuyo bezingakacuba ngoba last year kwakune izulu eliningi. Hayi, ngapha phithi bezingakacubi izifuyo zasenhle kunomali zayo alebe zile kanti sesehle amanzi akhona kwangani kuhlumhlumile noma nje kuzakutsha.
Akhona yini amanyathelo liwathathayo ikakhulu njengoba umela isigaba lesi edalele ephalamende, uyakuluvuse yini udaba lolu?
Njengayizolo ngithe ngithiwa ngalowo mbiko ukuthi bathethe isaka le-rayisi ngenkani evele wona bantu bezanu P F sebeholisana sizanu sabo, ngahle ngahamba ngakhela uministri u-honorable Petronella Gagonya ngamtshela indaba yokuthi esigabeni sami esebubi esiganda sokwenzakale lokhu yikho yini okumele kwenziwe kwenzakakwenziwa abantu benu bezanu P F. Wathi cha, akumelanga vele kwenziwe, kumele lo umuntu onguyade driver leyo mota yalo adeposta esekhetha abantu kumele ebothise ehanje emapholiseni. Yiko-ke kufonela kwabantu lapho abayesigane sabengifonelanga wathi kuthi no nxabeli bophisa amalaphoseke bathe iqiniso okuminisa sengikhulumelayo.
Hhayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga balaleli, lale kahle lingabuvumi lanikusizakala ezigabeni zenu ukuthi nxaabantu bephiwa ukudla ukudla lokongukahulumeni beze khona okwenziwa abantu bebuka emadibhelenenoti sikuthatha ukudla lokho ngenhlalo wasekuvuna kwabo. Ngiyabonga.
Hhayi, lathi sibongile.
Siyabonga jaha lezansi okuzigqiba ezosuku umfundisi weBrethren in Christ Church uReverend Ruben Mabena yena obhubhe ngolwesine uzabekwa kusasa eLady Stanley Cemetery koBulawayo. Ubaba Mabena udliwe ngomkhuhlane wemvukuzane. Kwaneleke okwalamhlanje izihlobo ezithandekayo, njengokusho kwethu likhumbule phela ukubana yi-birthday yethu lamhlanje. I-Studio 7 sifikise iminyaka engu-15 elitshumi lanhlanu. Sisakaza eZimbabwe silinika indaba ezimqotho. Liqhubeke lisisapota phela, lisisekela. Kwaneleke okwamanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.